sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ekuseni ngo 31 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-World Health Organization isiyethule isinqumo ngolwesine ntambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangephange i-Global Health Emergency ngesikhathi eleZimbabwe lalo lisithi liqaphele.
Lele sikhele zimangaka izibhedlela zesingelamithi namadokotela engekho lamanesi engekho. So abantu balovalo olukhulu silo abantu hayi lapha sofanele sikhulele futhi kakhulu kuNkulunkulu asizikele ukuthi umkhuhlane omkhuhlane ungavuli eZimbabwe.
Uhulumende ubikwa eselobe isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelwe iholo ngesilinganiso sokungamashumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172%.
Kufanele uhulumende ekhala esithi kalamazi abe sechasisa phela iy'ndleko zakhe ukuthi zinenjani ukuze phela laba akhuluma labo kungaba yizisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akalamazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yethule isinqumo ngolwesine ntambama isokuthi igcikwane le-coronavirus eliqhamuke kumaviki ambalwa edluleyo eChina ludaba okufanele luqatshelwe ngamazwe wonke ngesiphangephange i-Global Health Emergency. I-WHO ithi isimemezelo lesi sizancedisa ukuthi amazwe omhlaba athole uncedo oluphuthumayo olokulwisana laleli gcikwane eselihlasele abantu abazinkulungwane eziyisishiyagalombili lamakhulu amabili i-8200 emhlabeni jikelele. Igcikwane leli liqhamuke kwele-China kumaviki asanda kwedlula njalo selibulele izizalwane zakulelo lizwe eziphezu kwekhulu lamashumi ayisikhombisa i-170. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kweleZimbabwe luthi lubheke ngelokhozi abantu abaphose bafike ikhulu elilamashumi amathathu i-130 asebeke bethekelela emazweni ahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ukuze lube liqiniso lokuthi kabalawo lomkhuhlane. I-coronavirus isabalele yafika emazweni angamashumi amabili lambili agoqela eleMelika, eCanada, eGermany, eFrance, e-Australia, eFinland lamanye amazwe. Kodwa awukafiki emazweni akuzwekazi le-Afrika. Lanxa kunjalo ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe luthi luzahlolisisa abavela emazweni alo mkhuhlane lo owesikhathi esithile ukuze kuthathwe amanyathelo nxa ekhona otholakale elawo. Ugatsha lukahulumende luqhubekele phambili lwathi izisebenzi zempilakahle zethekelela abantu laba ezindlini zabo insuku zonke ukuyabahlola. Izibonakaliso zosehlaselwe yileli gcikwane zigoqela ukuvimbana, ukukhwehlela lokwehluleka ukuphefumula kuhle. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Ambrose Sibindi, uthi ngokusilela kwemithi ezibhedlela kungaba lomonakalo omkhulu kakhulu nxa igcikwane leli lithe laqhamuka eZimbabwe.
Ngapha koBulawayo abantu bakhanya ngathi baba lovalo olukhulu ngenxa lomkhuhlane. Okwenza babe lovalo ngoba ukhanya ngumkhuhlane omutsha, njalo umkhuhlane omutsha ukhanya ngumkhuhlane ongathi awuqedakathi welatshwa njani. Abantu koBulawayo sili balokudana lokwesaba ngoba benanzela ukuthi kambe nxa umkhuhlane zenezeuhlasela amazwe amakhulu, abantu abasemazweni amakhulu anjengaboChina abele mhlobonhlobo yemitshina lemithi yonke. So-ke abantu laba besaba ukuthi kambe nxa kungathiwa eZimbabwe usungenile vele sithole zimangaka izibhedlela zezingela mithi, lamadokotela engekho, lamanesi engekho. so abantu balovalo olukhulu silo abantu bese hayi lapha sofanele sikhuleke sibili kakhulu kuNkulunkulu asizivikele ukuthi umkhuhlane umkhuhlane ungavuki eZimbabwe lapha koBulawayo ngoba ngazobuya lapha koBulawayo kumbuye eZimbabwe kule nkathi yohlupho lokuthi vele abantu bangaphela ngenxa yokuthi vele imithi asilayo njalo nje kwananzelela la mafasizana ukuthi uhulumende uthi sefake ilihlo asiboni lapha sibili abantu abangathi uyabagcina khona ngoba abantu lanxa singasomadokotela abantu bathi abantu nje bafanele bafake ezibhedlela singazi ku-isolation thina singananzelela vele ezo zibhedlela ama-facilities anjalo khosa siwatholi kuhle phose la madokotela njengoba linanzelela ukuthi vele baye-on and off emsebenzini ababonakali kuzabanza imntu abantu bamonitwe kuhle sibili abantu hayi balokukhala ukuthi umlimi ngaba lozwelele umkhuhlane ungasondela eZimbabwe.
Uhulumende uthi asebefake ilihlo laba ubakhangela besezindlini zabo. Yebo, kwanele yini khonokho ngokubona kwakho?
Ye, yikho khonokho okuhluphayo into kamini ngoma ukuthi ngaye sitena ubafake bekufake uhulumende abakhubahle bafake ku-isolation ngoba angaze bafake ilihlo besezindlini zabo. Uqiniseke ukuthi kungatholakala ukuthi labo bantu for sure leyo mkhuhlane balawo phela basebewunika abanye khona bezindlini. Yikwethi kuthiwa ukuthi ungananzelela amazwe lemithetho yezempilakahle ukuthi nxa kulo mkhuhlane omuthi ofikileyo kungaze kube lo muntu ongathi uyacatshangelwa uma ngathi ufake ilihlo kufanele akhutshwe ebantwini ahlale fake ezibhedlela ukuthi ayi-isolation. Khonokho uhulumende ufanele ngawo uyakwenza khonokuthi aye nezindlini kuyatshengisela ukuthi silo hulumende ongathi kalamandla kumbe is not prepared ukuthi abantu laba bagcine ngayo. So luhlupho esingathi lukhona sibile eZimbabwe ukuthi abafakile bezendlini zabo kusuke kusebenze ngoba umkhulazi yena umumethe ecele kalo abaqhuba bafake ku-isolation.
Kodwa uthi wenze lokhu ngoba ubengekho olempawu zalo umkhuhlane.
Ye, okuyiqiniso ukuthi asiyaqiniso ukuhamba imitshina eyiyo sibili eyokubamba lo mkhuhlane ohulumende lawo ngoba ilihlupho esilalo ngoba siyananzela ukuthi bathi bona kuze lo mkhuhlane ubone kule mitshina yakhona engadengisela ukuthi umuntu lawo okwenza abafake bona boku-isolation ukuthi bafake ilihlo kuyindlela yokuthi uhulumende uya-admit ukuthi hatshi bo laba bantu lama angilayo imitshina engahle idictate ngoba ngawulayo imitshina leqiniso layo ngawo sebakhangele wabona abantu laba abalahlupho wakhohlwa ngabo. Ke la ngakunjalo abantu bayesaba ukuthi hathi bo sinanzela ukuthi vele kusemkhuhlane emnesuluza lapha singela machinery. So ke kule ngozi yokuthi engxenye yohulumende khonapho la usevalelwe ukuthi kambe kungabanjalo laba bantu zabahlola ngani ngoba ilihlupho.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Ningakhutwa ludaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Uhulumende ubikwa iselobelane isivumelwano sokuthi izisebenzi zakhe zengezelelo iholo ngesilinganiso sokungamachumi alikhulu lasikhombisa ekhulwini i-172% kusiya ngokuthi umuntu uhola malini. Kodwa umkhokheli wedale elimanyanisa uhulumende lezisebenzi zakhe le-Apex Council, unkosikazi Cecilia Alexander, uthi isivumelwano abasilobileyo ngesokubambisa nje besakhulumisana ngalolu daba. Ngesivumelwano lesi, isisebenzi esithola imali ephansi sizahola 2500 ngenyanga. Imali le yedlula nje kancane ikhulu lamadola eMelika. Izisebenzi zona zithi zifuna imali engafika phose inkulungwane ezinhlanu ngenyanga. Kodwa kwenzakala lokho kwenzakala ugatsha lukahulumende lwezimstats lusithi imali efunwa imuli elabantu abahlanu ukuthi baphile kuhle ngenyanga ibe 4188 ngamadola eZimbabwe ngenyanga kalwezi ngomnyaka odluleyo. Lanxa inhlanganiso yeZCTU isithi ifika ku-$8,000 ngenyanga. Unobhala jikelele waleyo nhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kumele engezelele iholo lifike kusilinganiso esifunwa izisebenzi ngoba imali ulayo.
bayalapula izandla sibili ukuthi hayi lokho kwenzakala eVictoria Falls ukuthengisa izisebenzi. Kodwa thina ke abesingakazi sikubona ukuthi yikuyini sanje okuphumileyo eVictoria Falls. Inkona sizakudingisisa sikuxwayisi ukuthi khonoko okwengezelelwe ngohulumende yikho kade sikhangelelwe yisebenzi. Uwengezelele wafika ngaphi uhulumende? Bavumelene yini? Besingakaze sikubone ke konke lokho. Lokho esimelele ukuthi kuchasiswe ke ukuthi kuphumeni ke eVictoria Falls.
Njengoba uhulumende khala ngokuthi kala mali, izisebenzi zithi imali izavela ngayo.
Kufanele uhulumende ekhala esithi kala mali abe sechasisa phela indleko zakhe ukuthi zinenjani, ukuze phela laba akhuluma labo kungaba yizisebenzi bezwisise ukuthi uhulumende akala mali. Siyaye sithi esikhathini esiningi kungaba ngumama nje uchaya umpika eceleni athi akula lutho. Wona kathi umpika ke zwele uyakhalaza umama kube ngubaba ena ugcwalisa umlomo abantwana bakhangele ngapha uthi ke akala lutho. Kusuka ke kukhathaze ukuthi abantwana bevume esukwini ezidlulileyo kumbe esikhathini esidlulileyo sibe sibone ngani izindleko zikahulumende azitsheliseli ke umuntu ongela mali. Nangukuphela u-auditor general uyatsho ukuthi bona uhulumende ke ubhadala izigidi lezigidi zemali ezingazakali ukuthi ubhadale bani, ubhadale yiphi ikampani. Siyabona ke inotho kumbe inzuzo ke kubantu abaphezulu ke ukuthi hawu nxa lisithi lina ilizwe kalila mali, nxa uminista eyedwa kumbe u-vice president eyedwa ezaba lemota ezifika ichumi ezaba lezindlu ezifika ichumi, kanti yiphi limali elikayisiyo? Kanti bona bayithatha nale elithi kayikho.
Lo mnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenze ye-ZCTU ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka enkonzweni yesiKristu kusasa eqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Interdenominational Council of Churches lapho okuzakhulekwa khona. Umanyano lo ukhokhelwa nguBishop Nehemiah Mutendi oweZion Christian Church. Njalo kuyabe kukhulekwa umongameli Mnangagwa ubikwa isithi inkonzo ziyakha isizwe, ziqede inkohlakalo njalo zimanyanise abantu. Amabhasi ayi-401 aza kwabelwa izigaba ukuthwala abantu. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umcimbi wokuzithokozisa owe-Intwasa Arts Festival koBulawayo uzaqhutshwa mhla ka-22 kusiya ku-27 ngoSeptemba, njalo abaqoqi bawo bebethe gwaqa ngomvulo becubungula okuthiyeneyo ngawo. Sokule minyaka elithumi lanhlanu umcimbilo waqalisa, njalo abaqoqi bathi injongo yalo nyaka yokuthi ulolongwe kuhle ube sezingeni eliphezulu okwehluke le minye iminyaka. Sithanda ukuxolisa ke kubalaleli bethu abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook i-VOA Ndebele, lapho esande ukulive streama khona, ukuthi lamhlanje asilive streami ngoba imitshina yethu ingamanga kuhle. Kodwa kusukela ngeviki ezayo siza live streama njengenhlala yenza. Likhumbule ukuthi manje okwamanje ngesizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi sanibonani basisekazi be-Studio 7, nangubhanda moyo ngihlala komnyama esigabeni kugwamagwama village Kondolwane kulilima west Plumtree. Ngiyayizwa inkulumo ekhulunywa ngumama wasekhezi ebantwaneni lapha ngizwe phatha udaba olubaluleke kakhulu olwama ukuthi abantwana betholelwe mhlawumbe ama-project okwenza. Iqiniso sibila ngazi ukuthi ukukhala kwakhala nyonini impela endaweni zethu khonapha ukuswela imisebenzi le mali yethu engasebenziyo nabohulumende bethu abakhuluma nje izinto ezingazwakaliyo nganaso abantu abadala sekuze kumemetheka kuze kwefika kwelesi South Africa khona le abantwana sebeze ukuganga sebeze bexotshwa ngabanye abantu kwamanye amazwe. Ngiyabonga Studio 7.
Linjani Msakazi? Ayi thina siziphilele. Asazi ke ngalezi ntethe lezokhulunywa ngazo bakithi ukuthi zizophelela ngabi. Isifiso sami nje ukuthi zingadluleli ukuthi ziyefika ekhaya abantu.
Ukhothe inkulumo ekhulunywe ngumama wasekhezi elinganisa ukuthi abantwana uma beqeda esikolweni bacabanga ukuphuma badle kwelizwe ende phande kwelizwe bafika beyenze okungalungayo. Okuqakathekileyo nje besikucela ukuthi ugovernment akakhe azinuki amakhwapha ukuthi loba sokusenzakala imimonakalo ngaphandle kwelizwe ama-ambasada eZimbabwe kulawo mazwe abonakale nawo ephumela eshashalazini egqeka ububi obwenzakalayo kodwa ababugqeki lokho.
Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, ngokuzalwa ngizalwa lapha enkaya egonye enzalwa ngumandazi. Uchamisa lapha eSouth Africa uzoncenga lulona uRamaphosa ukuthi ahambe emsiza ngokuthi kukwanise ukuthi kukhulunyiswane ngendawo yeZimbabwe. Mina eqinisweni mina ngifuna ukuchanja mfihla umphini kwala nabo njengoba bekhuluma nje abakwabezano besithi akusizi lutho kushona kube kwazi ukukhuluma and bengaqamba imali bekhuluma iqiniso ngoba laphana kufana nokuthi nje umuzi onendoda ehlele lomfazi wawo, umfazi ehlele etshotshobile mayethi avusa ikhanda etshotshobola abantwana bakhule baze baba madoda kodwa bamesaba uyise. Laphana kuPoland laphayana bathatha abantu abangazange bewine ngitsho kusidla kuzani kunokungamaphati ngoba vele eZimbabwe sikhayelela isisu sakho size singaka. Mina vele inkululeko anyazi ngikona lakhona lapha engikhona mfana nenyamazana naseZimbabwe sifana nenyamazana vele asikhululekanga msakazi wami ukuthi singathini ngelizwe lethu leli kathi sikule ndlala engaka sikhule ngendlala ndoba ungathi uyaphumelela uthe inkomo ezingu-20 kuyafa konke igovernment ayincedisi ngaloto.
Mina umbuzo engilawo ukuthi la mabhondi asebenza manje azosebenza kuze kube nini ngoba nje isimo sisibi njalo esiwa ivalu kokuphela. Ngibona iplani kaChamisa le ayethi yena ngcono kubuyele imali zakwamanye amazwe abopula aboranda abo-US dollar. Yebo zona zitholakali kodwa ma zincedisa lazo zibhalabhalansisa ngibona engathi zibhalansa ngcono umkhonomi.
Ngibingelela bakithi ngiphakazita eHebron uhlelo lwenu lolo oloku ole uma audio la nxa ngabe ngikhulume into engasiyo abanye bayaziyo ukuthi hayi into leyo inje beyedlule beyalungiswa kanje akula muntu ongiqondisayo kukho kuphungubalwa kuphela lidinge kumbe abantu ababili mboyedwa ongumuntu omdala bazathi nxa kungabala ama-audio eqondisa lapha laphana isikhathi esiningi ngiyamlalele ayadanisa kabi ayazwakala isikhathi sonke ukuthi khona akhulunywa ngabantu abangalalwazi. Ujaha okhulume ngokuthi izulu kanisani ubecela abantu bemandebele nibahlangane bakhulumisane kuyekhitshisa izingcekeza kuyenzwe kwebulingqoza lokhwana okwakusenziwa amasiko kwatshengisela ukuthi kazi lutho ngitsho ngezamasiko ngoba uhlelo lolwana luyenziwa phakathi kweminyaka izulu lingakaqali akula muntu ozamqondisa kukho yena okwakho ukhiphe i-audio kulokhuluma ngezombangazi ukuthi kubuye kwelekishini banike uChamisa. Umuntu onjengalani uyabezwakala ukuthi ukhuluma kwakhe ezempolitiki zombangazwe kazazi ngitsho uyawela kuphela. Kusasa omunye uzabhala into efana nayo ngoba kafunda ngalutho. Uyeza umuntu ecele enye into kuhulumende eyokuthi umuntu lwana kalalwazi ngitsho lezombangazwe uphonga ugcine ezwakhuluma. Ngiyabonga.
Yebo basakazi abahle, hhayi Zimbabwe siyahlupheka shemu, sibe sicela udinga upresident lo khona uyehle esihlalweni badinga omunye umuntu ongathule gazi ovuselela umnotho loba oyengqondo entsha ngoba laba abantu ngani babusa ngomuthi bayashiyelana. Cha kuye kuphuma umuntu othiwa kwaba lisosha lesihlalweni kuyongene abanye abantu bafuna ukuba ngoprezident ngoba laba abantu sebe kuleli lizwe. Bakula mashurugu ngabantu babamnanga kwabona abamosha ababulala abantu wahambisa thensa igolidi sebekhangutela kwelesindi esinganani ubuyela lapho liphande khona sebezokuhlasela bekubulala nokuthathela imali yakho.
sithina besikhala lapho ukuthi iAmerica yathumela imali kwakuqala kwathiwa ukuthi ungudla. Kodwa iAmerica ithumela imali ukuthi kudliwe kwathiwa uma siyaphuya amabhondi. Amabhondi akhona siwabona for 2 months October lo November. Kathesi ngoDimbe December siphiwa umumbu. Thina esiholela ithuwe silabantwana ababili siphiwa i-15 kg yomumbu. Wona ungumumbu ngoba uzawupepa ukushobola. Kusala kungalalutho. Sure singadla 15 kg lingu-2 inyanga iziyephela izifika inyanga esiphakathi lokhu sidla 15 kg. Besicela besingezelile basinike ukuthi xaxa siyacela.
Siyabonga uhlelo elubekayo lemidlala. Imidlala le bakithi yobuhlungu kumangalisayo ngoba izulu kalineli wonke umuntu. Akula muntu ongathiwa ungcono kulo munye.
Igama lami u-Adolf Shaba. Ngibona ngokwami ukuthi uChiwenga uzibone ngaphezu komthetho. I-judgment eyenziweyo kufanele ayilandele kungelani ngoba indlela aziphethe ngakhona lo mthetho ungawuhloniphi. Wathi uma kungathiwa usevuke ngupresidenti.
Lona obulisayo uKwanele wakoncube eSt Joseph komaChabalala. Ngazisa nje abantu ukuthi ngumculi kamaskandi selokhu nje ngaqala ngo-2017 ngenza albhamu yokuqala. Kwabeya 2018 ngenza esibili. Ngenze isithathu ngo-2019. Kumanje nje ku-2020 ikhona engibhizi ngayo. Ngaphandle kwenu bantu bangakithi akukho la ngingakhona. Nawo lo mculo phela siwenza vele ukuthi kuwumsebenzi. So kunina abantu bakithi ngenkulu nje inhlonipho ngokuyikhandla nokuzehlisa kunina futhi. Ngicela nje uxhaso lwenu. Ngiyibiza ngokwanele ngibe ngizibiza ngokusentaba nje igama leyinsizwa. Kodwa nje ngokwanele usangitholile nje ko-YouTube nakobukubu la ngawubheka khona. Kodwa ama CD yama akabi khona ezitolo ngoba phela izinga liselincane. Ko Facebook kusekwanele Ncube. Anima ngabe ne birthday party uthana nje ukuthi sizodlala lapho. Ungangifonela ngang WhatsApp ngiyafika sodlala.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enelo wathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sathanda njalo ukuthi siwazwile amazwi omnye umlaleli wethu Mpangazitha ukuthi abantu babhala iloba yini kungaphendulwa kungaqondiswana. Hayi sisahlaziya sibone ukuthi singenza njani ngoba bekuluhlelo nje lokuthi umuntu abhale alobe umbono wakhe. Njalo kulomnyo wesifazana izolothe yena thina sisakaza kakhulu indaba zempumalanga hayi ezemathebeleland ngathi hayi lo kumele lalele zonke inhlelo zethu ngoba ngempela siyasakaza ezemandebeleni ngalalela inhlelo zethu zonke silolo luphelo lokuseni lodwa kulaleze ezinye futhi inhlelo ezika 8 o'clock. Ngathi 7:30 sindebele siya ku-8 khonapho ulalele ukuthi siyazama ukuthi sikhulume konke ngoba kulokunye kuthiwa i-national news esinganyeke sakwekela lanxa kuseHarare ngoba kuyabe kuthinta wonke umuntu ezigabeni. Liqhubekeke lisilalela lisilobela sizalitshela ke ukuthi sithini ngembono yenu. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlanu ababe ngamapolisa eMoscow betheswa icala lokwethula ubufakazi bamanga ngentathelo izindaba yeRussia ngesikhathi lelo lizwe lisola ngokungananzi amalungelo oluntu ekwethuleni imbiko. Abahlali be-Eastern Lakes leJonglei leSouth Sudan bathi sebeqalisile ukugola inhlanzi emfuleni uRiver Nile ngoba kungasela kulwisana okwabangela ukubulawa kwabantu abambalwa kunyanga ezimbili ezedluleyo kubangwa isihlenge se-Kuwait Aquat ngamaqembu achiyeneyo kuleyo ndawo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika silethulela ihlandla lethu lesibili lengxoxo lomnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithani ngokuthonisiswa kukamongameli Donald Trump weMelika ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo elokudinga umongameli.
Izigani, nxa vele zisazama ukuthi zizigani, kukhona okuyikhona okuzihlanganisayo ukuthi nxa sokufike isikhathi sokuthi umuntu singathi thina usehlose ukuthi ayibhidliza khona oko kuyikhona okubahlanganisayo abantu laba bahlangana bebe ndawonye ukuthi omunye ungaphi omunye ungaphi bakukhohlwa lokhuya ulandzelele ukuthi i-republicanism nangwayo injongo yayo yiyo eyiyona okwakathesi eseleyo ebambanise ama-republicans yiyo esibabophakathesi ukuthi besekele uTrump ngoba uza kubona ukuthi lusiyaphela icala lomele senethi uTrump uzaqhubeke ngupresident abamkhiphi angiboni ukuphuma kwakhe uTrump kutho ukuthi sokuza kuba lembangela ukuthi injongo yabo nangokwabo iyo bahlanganisayo i-republicanism izaxweka
sesikhangela njalo wona abancintisayo lapho kubandla lama-democrats
ngingazi dadwethu ngoba ukhumbule ukuthi uJoe Biden ube ngu-vice president ku-Obama into umbuzo okhona ukuthi kuyini okufunwa ngama-Americans bayakubona yini kuJoe Biden ngoba badinga kulesidingo sokuthi ungukhandidati wokuba upresident we-America uma ibe ngumuntu ole-charisma angiboni ukuthi bobili babo uJoe Biden lo-Sanders nxa ubamisa lapho umisa laye uTrump la ukuthi ne-charisma basondela kuTrump hhayi kabasondeli kodwa-ke sithi phecelezi ke sikhangele ngapho ukuthi kuyini okunye okudingwa ngabantu abantu badinga ukwazi ukuthi uthini ngepolicy yabo ku-health nezinye izinto ezithile uTrump uthe ngena embusweni into ayithembisiye ukuthi uzakhiphi i-Obamacare ziningi izinto abezithembisile uTrump bamvotele abantu uzakwakha ibhoda ehlukanisa i-America ne-Mexico bamvotele abantu noba nje amanye amaplani akhe ehlule kodwa-ke singazi njalo ngoba akukaphumi ukuthi ucace ukuthi ngubani kuma-democrats ongiyozamela ama-democrats
lo mnumzana Mqondo obanzima Gonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane
umgido lo owangi 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 sikhathi ushayele nobambene ngcine umgido lo owangi 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 sikhathi ushayele nobambene ngcine isilke cha yesalithi sishile sami salithi zona sishayele sibambene sicine isilke cha yesalithi sishile sami salithi
Ha,
Yebo ke iqembu le Black Follows bathi ekwelutshena la nxa nje besala ukuthi kusekwelutshena kuphela lapho kulamajaha amahle olivalelisayo musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.